indlela yokusubhala ebusweni ngobulembu ngoba umonakalo wokuntshontsha komnotho kaZulu kwaziwa ngumuntu wonke. Besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzobuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Isesike sabona esikhathini esedluleyo umgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehleni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba lento ezakwenzakalayo. Lama-commissions lawa anti-corruption asikeze umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena umgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion ecatshileyo akakwazi ayicatsha njani. Lanamuhla lokhu sinikele uminister we-mines ukuthi asazise ministerial statement ukuthi kanti imali le kwahamba njani. Kodwa kanti ungathoni uyinkokeli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha nginethi ngumuntu oyedwa nje iphongumnyamalala nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kula nto azayenza.
Lona udaba lobuhuquluzi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba lobuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalame ngoba bahuquluza naye. Bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephumela naye. So ukuthi yena ababophe sokuzaba nzima ngoba badla kuthi. Okokuqala umina kwenza indaba yokuguqulisa iphele ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokubopha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphansi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela emapholiseni bayathuma ngabakhokheli obasi babo ukuthi namhla ngifunele bopha abantu mina kini esikhwameni sami kumele kube imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikhole ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi ngaqale abophe abantu sizokuthi kunabantu ababudile